impendulo evela kumphathisi ntambo vele ayisoze iseyasise ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo njengokuthi elizweni kuyizinto ziyenzakala kule-evidensi kulama-pics that bayabesala kunjani layenza njalo. Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasotha lamapholisa ayahambe ekha abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelanda labantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kabeyakephendula umbuzo kodwa uphendule okwala esithi avela kulanto enjalo akulakufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigator sizakubona.
Khonokho ukuthi kuza investigator khona kulisuthisana.
Hayi vela kusuthisana ngathi bazathi bazainvestigator nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi yezika-2016. Vela zange bedingisise instead bona bebe-accuse thina ukuthi vela kufuna ukuzalutho yini elaliyenza konke khona lokho yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ephalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo ubona nje ukuthi abantu laba baba-whipile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge ukuthi amatafula bechaye izandla. Ayisikho ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu kathi ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho wephalamenti injani ngahamba genesiyo phathi yasomqoziwo abantu babesesaba khonokho yikho abakwenzileyo sibili.